kuqala vele lona ibala elithi umprofeti liyinkinga yona lona ngokwalo ngobana lokho okuprofeti sokukhona okunye wakhona kunzima ukuthi kwehlukaniswe labaprofeti basendulo ababesima ngeqiniso kuzwakale kubonakala ukuthi bakhuluma ingqondo kaNkulunkulu laba bakhathesi iningi labo kuyasolisa kungathi kukhona abakuhlosileyo mhlawumbe udumo mhlawumbe inotho mhlawumbe okunye nje kuzabanika ibizo kodwa ke umprofeti othi abantu bangaze bakwelatshwa hhayi kangikholwa mina ukuthi angabe eholelwa ngumoya oyingcwele ngobana ngitsho lanini itestamente elidala siyakwazi unamani wathi la maleperi kwathi wagijima egeza emfuleni kumele kube lesenzo osenzayo wena ogulayo lawe ukuze izinto zakho zihlangane kubonakala ukuthi uyafisa ukusila kuloko ongabe ulakho yini ngakho ke laba abaprofeti abantu bangayihlatshwa kangikwazi ukuthi bathi abantu benzeni ngoba lona ibhayibhili ungalicubungula kuhle usukela kugenesis usiya kusambulo ziningi indawo lapho abantu ababeselatshwa khona basile hatshi ukuthi kwakunje kwakuphonga uvuka nje umuntu esenjalo nxa wawenza engathintwanga kwakufuneka ukholo enhlizweni yakhe asebenze ngokholo lwakhe ukuthi adinge ukusila umprofeti ongumprofeti oweza intando kaNkulunkulu angimboni ukuthi angaba lolunya lokuthi abantu baphele nje
abezokholo lina lithini ngabantu ukuthi bahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19
njengoba sikhuluma nje kathesi lithuba elihleleli kimi labanye nje abakholiweyo ukuthi abantu abasukume ngobuningi babo bayehlatshwa ngobana okunye sikukholwayo thina abanye yikuthi bona labo abasilethela izinto ezinjengakho ukuhlatshwa loku la majekiseni onalawo ayisiko ukuhlakanipha kwabo kodwa yikuhlakanipha abawuthola kuNkulunkulu uNkulunkulu usebenza ngendlela eziningi njalo lezipho zabantu zivele zitshiyene amathalenti atshiyene bakhona abalamathalente okwenza izinto zenzakale abambulelwayo bathole-ke ulwazi lokusiza abantu